uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo ingcishi kwezombusazwe umnumzana Michael Ndiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki
wonke amazwe alomlandu kuhlangothi lwesadika ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba ingozi yabahlamuki enjengaleyi nxa sikhangele banabo kuthiwa ngama Islamist extremist so kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadiki ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxibaza qhelisa ukuhlasela amazwe esadiki so eZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamukilayo
okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubulunga ezomnotho umnumzana Masimba kuchera
njengelizwe elilomngcwele leMozambique ngibona njengani iZimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona eMozambique kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali khathesi ukuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba khathesi ilizwe liyahawula asilamale ukuthi silungise izibhedlela asilamale ukuthi sibhadale amatitshala so ngibona njengani ukuthi singenele militarily empi yona le eMozambique uzasihlupha
umnumzana Pride Mkono ocubulunga ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe njengawo wonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo oseMozambiki
ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zohlakela ezenzakala eprovinsi yeCabo Delgado eMozambique lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique njalo iMozambique kulapho kuvela khona i-oil yethu yenenge esebenza ezimoteni ivela eBeira so kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela lokungahlalisani kahle eMozambique sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle njalo iZimbabwe ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakelo soluvuke eMozambique
umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole zebra uthi inkokheli yeSADC ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorist esi-islam kulumhlubu lo
ye sibili kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo ngoba abadlovi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-islamists kuyafanana leBoko Haram i-ISIS kodwa-ke okwenza ukuthi kube lobudlova lovu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo yibo-ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu ngabe siyabuswa kuhle emazweni lapha ngabe kakulazimpi
iy'ncithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorist lawa kwelo Mozambique uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo Mozambique kuphela kodwa le mazweni angomakhelwane yikho ethethe inyathelo lokuthi umongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelisise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.